siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga lamhlanje sixoxa lo nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo ukansila ka ward 23 enkulumane kobulawayo oke waphatha isikhundla sika sodolobho okwesikhatshana ekubandla lesisic
kona bekungathi kunzinyana kodwa isibindi engasinika sona ubona nimutha ngiqale ukungena ukuba ngumkhokheli yongukhansila enginanzelela ukuthi bakhona kwaba bethile kuqala nabo bazibathola ukuthi babe ngosodolobho nabo bebeqala ukuthi ubaba nomama sobantu abathileyo ukuqathelanini zokwenzeni unkulunkulu nxa bekwenelisile ukuthi beqala bambe leyo msebenzi nami ngizawubamba kube lesibekelo olukhulu kakhulu ngisoda kubulayo sibekele kuthokozelela ukuthi kube lomuntu ongumama obamba sekuthi balethiwa ukuthi sivote sasesifika bathathu ngaba nabo baba babili nabangeniphi mama wayeningi ngoba sengithola-ke ukuthi amavoti ami nasuka abamaningi yindlela engathola ngayo ukuthi ngibambile esodolobho.
Siyabona ukuthi kube lokhetho olusanda ukwedlula olokukhetha oza kuba ngumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo lawe ubuncintisile kodwa kwehlula.
Angizikele kumelele lonke kunazile ukuthi sodolobho wakobulawayo ngumuntu yosindisa esibona kube ndingeko enkulu ukuthi umsekeli wakhe yabe ngumuntu owesifazana ngokusekela kwenhle kuba nzima ukuthi sisekelane njengaphoa ngoba omama kwakathethi ama-councillors akhethiweyo amileyo asoka angenaba ama-councillors yalaba abangene ngesilinganiso samavoti athole ngamathabo nxa sikhangene singe-12 so khona kube kusenza sibe nesibili sokuthi ngenani lethu singifika kwenelisa ukuthi sibanqoba besilisa kodwa ngokusekela kwenhlanhla sehlulekile ukuthi ngisilane ngokugcweleyo kungabangelwa kweizinto ezinye kakhulu.
Seneso isigaba se-proportional representation ungathini ngaso? Sinika abesifazana ithuba yini kumbe hhayi kuyenza abanye bethi yisikhundla sokuphiwa nje?
Sona senze abesifazana bebe lethuba kusiya ngokuthi lowo oyabe etholile inhlanhla osandile yena ukubambe ngayithi ndlela isikhathi sithiwa sikuthathe njengokuthi laba abakunikileyo silungele lokuthi sizame ukuthi sithembeke sibo kakhulu ezisigcwalise izifiso zabo khonokho kwenza ukuthi kube kungathi kuyabandezela kakhulu ukukhululeka nokuzimela kwabomama ngoba kuyabe kungathi nawe wenzela umusa ukuthi kuphiwe. So ngaleso sizathu sekufanele ithembeke uhloniphe laba abayibo abakuphephile bakunika lelo thuba bese kusehlula ukuthi uzigabanele kube lezinqumo ozithatha ukukhululekile.
Ungasinika imbali yakho lekusasa yakho ukuthi ukhangelele ukuthi wenzeni ufezeni?
Sebenze kakhulu ukuzama ukuthi ngithuthukise abesifazana amantombazana yabomama kule nhlanganiso ekhulisayo isonga inakekileyo kakhulu kubala amathuba angathi malutshwana bangazange bathole inhlanhla yokuzuza lokuphuma ezimulini ezizayo engayisungulayo uthiwa i-Training Life Deposit Center from 2001 kuzizohlela ukuthi isikhathi bengisebenza layo ngiethana namantombazana nabafana nabanye njalo abasuyelayo ngizisane labadelenile abagogekileyo ukuthi sisungule njalo inhlanganiso emile abantu abagogekileyo kwabobulawayo ngase ngisebenza njalo kuleyo nhlanganiso yobulawa progressive residence association ngingumsekeli kwethelimana yikho kwangiphathisa kakhulu ukuthi ngenelise ukuthi ngikhangele ubulawayo wonke ujikelele hlangana nabakhokheli bonke abakhona ngobulawayo kwangisondeza kakhulu ukusebenzisana nomansipala lokuncedisa omama ukubafundisa ngezingwalo lezisekelo zedolobho lakobulawayo yikho kungibike isibindi esokubana yebuma ngithungamele iwadi yengukhansila.
Singabona inani labesifazana likhuphuka yini ezikhundleni zokukhokhela lapho emakhansili lakwezinye izigaba?
Hayi, ngibona ngathi sisasibela kakhulu manje ukuthi ngiyahlaziya ngikhangela nje inhlanganiso zonke zizathatha isikhathi ukuthi sibona abasifazana sanda ekukhokheleni inhlanhla yekathi esiyona leyo indaba e-proportional representation.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo ukhansila ka-ward 23 enkulumane kobulawayo esixoxelaye oke waphatha isikhundla sikamsekeli kasodolobho oke waphatha isikhundla sikameya wedolobho lakobulawayo okwesikhatshana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni owutsha. Lilami uSthandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington.